nxa sikhuluma ngeflag sikhuluma ngophawu lwesizwe, into ehlonitshwayo, ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezu kwayo. Kodwa umuntu ungambona eseze udlalela phezu kwayo kutho ukuthi udala ekhala engahloni.
Chuma, wena ukubona njani khonokho uyakukhuluma lapho gobalanda ukuthi kanye abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo, ikho bekwenzeke khonokho?
Uqase kuhle ugabalande ekube kubana iflag into endani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphendulayo be ezingazwakaliyo seseyinto enjalo, uvele umuntu akona isikliwe, uvele yabe isigazi. Ukwenza njani khonokho ukuthi yona into nxa kulento embi usuphindisela ngenye into embi? Uphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma, mina ngiphila lapha ezweni le-South Africa, I think manje sengijikela 20 years. Ngilokuhamba lami e-embassy esigodlweni, isigodlo sidalelwe ukuthi ama-diaspora, abantu abasezweni behambe behambise izikhalazo zabo, inhlupho zabo. Even one day akukhula ngangakabona u-ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma labantu. Abantu uma befika into yenzayo uyalokha igethi, azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So kuthwani khonoko?
Ye, kuthwani kolite khonoko?
Pho-ke ukukhipha iflag kwabalanda uyinyathele phansi uyisuse ufake iflag leyo emthwakazini, yiko yini okuzashisa abantu? Yimbo yiko uzaphendula abantu kumbe yiko uzayenza njani? Ngoba njengoba usitsho i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona xa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi na aboniswe ngakho. Engikutsho mina ukuthi na pho ukukhipha iflag ufake le eyabo kusolvani lapho? Nami futhi umphendule kulapho kuqala.
Chuma, ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi unomuntu omdala nabantwana. Abantwana ungababulalisa ngendlala, ekugcineni bagcina sebeganga, sebentontsha. So yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala bengaphendulwa. Orati i-solution yini ukuze libone lina likuhulumende ukuthi kulabantu abakhalayo la?
Nxa umntana wakho wena endlini ubulalisa ngendlala kumbe nxa wena ngubaba ongelakhaya kumbe uthatha imali yalo usiyayiqeda emabhawa so mele umntwana abuye azokutshaya ngenye isibhakela yini kumbe akukhiphele endlini akufake phandle ngenxathu yezenjalo na?
Kutsho kona phela ukuthi ungubaba ongalakhe umntwana sezegcina ebona ukuthi into engasoluva ngcono
lugoboaiaubuzagobalanna nxa wena ungubaba onjalo umntwana somele abesithi wona hhayi uyenze kuhle sibili wafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi simqhazele uzandi umntwana sithi hhayi kuhle sibi umntana wenze kuhle ngobabakolovele kalakhanda umuntu oseledakiwe.
Chuma, alright babu Chuma, lina belisithi kwenziwe njani? Ngoba phela kudala akusi-MRP kuphela, maningi ama-organization ahamba laphayana kulokhu kwenza njalo isetoyitoka kujika kusetshenziswa izimali zabo, imali laphana ipetroli yadura manje ukudriva from Cape Town usiya ePitori usiya ufika umuntu engakuphenduli azivalele. So litho ukuthi kade kufanele kwenze njani?
Nanto udaba kolethi
kule ndlela into ezinto ezilungiswa ngazo, ngoba lowu ambassador nxa ekhona apha e-South Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe angithi. Nxa kuthi khona yena kafuni ukukhulumisana lani, kafuni ukubonana lani likhona ngapho, kutho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador, ngoba kumele abe ngumuntu oba yibuso bukapresident, yikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapho e-South Africa. Ngakho-ke nxa libona into enjalo isizakala, lile mvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje ku-central government, lapho ayikho khona amele aripote khona kule Ministry of Foreign Affairs, ikhona khonapha eZimbabwe. Akhona ama-channels ukuthi even ungabuyanga wena usuke e-Cape Town khona njengoba sitho ukuthi kuyabe ukukhatshana ipetrol iyadura, uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathesi abo-intanethi lani utshaya ama-email akho usenza into ezinjalo, ufikise khona ukuthi hayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabe umele uhulumeni lo president asimbone uyazivalela uyazigiyela, kubikwe kuhle ngendlela ezifaneleyo, hatshi ukukhipha ifulegi uyigqobe phansi wenze into enjalo.
Mathe,
uma le nto oyikhulumayo ilula uma ngayikhuluma ngomlomo, kodwa akukho lula. Ubona kukuhle konkeyana sasihlangene ngemva ka-LVC labase-South Africa bekhona kugcwele, kodwa kwaba kubi mangala bebona embassy ambassador sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxotha bethi abamfuni kokongena kuhle yini yini konkana
ye kuba kona mojo
right u ambassador wabuya kini kule mfa ka Elvis Nyathi lamtoyitoyela lamxotha selifuna ukuthi libuye kuye la sesisaba phela sezivalela pho ukuthi kudala kube njani. So andabona izinto kumele sizibalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdoyitela liyamxotha nxa selibuya kuye ngaba sesichawona ngxelizweni efana layo lana airlines laphana emzetathu